Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Welamukela ngenjabulo ku Studio 7 ngolwesihlanu umhlaka 16 kuNcwabakazi 2024 ngoGibbs Dube. Endabeni zethu namhlanje.
Sebehambe to extreme extents yokuthi bebamba abantu kwenze ukuthi bengabili abantu abakhulumayo. So into ekhona ngeke ukuthi bevale freedom of expression, bevale ukuthi abantu bedemonstrate, whilst kuyinto evunyezwa ngumthetho.
Abaphikisayo labalwela ilungelo loluntu bakhala ngokubotshwa kwabanye babo. LeZimbabwe lilungiselela umhlangano omkhulu we-SADC Summit.
Labo ababoshayo ngabantu abenza ngabomu ukuthi beboshwe, hatshi ukuthi betobona ilungelo labantu liyavinjelwa ngoba imasi remember phela ukuthi kanti abanye bakho bathi bafuna ukwenza i-shutdown. Mina i-shutdown kangiyifuni.
Kodwa abakubandla le-ZANU-PF party ababotshwayo bafuna ukuyangisa ilizwe leZimbabwe. Lingakhuthwa isigaba somculo ese-Walls of Friday. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Abaphikisayo labalwela ilungelo loluntu bakhala ngokubotshwa kwabanye babo eZimbabwe lilungiselela umhlangano omkhulu we-SADC Summit ozaqhutshwa kusasa. Bathi kuzwisa ubuhlungu uba abanye babo abedlula ikhulu lamajumi ayisithupha bavalelwe e-remand prison, kuthi njalo amapolisa adinga labo abacatshangelwa ukuthi bafuna ukutshengisela emigoqweni bekhonona ngendlela okwaqhutshwa ngayo ukhetho nyakenye lokuncindezelwa nguhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa. U-Ashley Chivunye okunhlanganiso yeZimbabwe National Students Union uthi akumangalisi okwenziwa nguhulumende.
Sebehambe to extreme extents yokuthi bebamba abantu kwenze ukuthi bengabili abantu abakhulumayo. So into ekhona ngeke ukuthi bevale freedom of expression, bevale ukuthi abantu bedemonstrate, whilst kuyinto evunyezwa ngumthetho. So yikho sibona ukuthi iregime is panicking, iyesaba kakhulu ukuthi abantu bazatshengisa the situation in the country. Akulenye into, the only thing is abantu bafuna ukuthi ivoice yabo izwakale and izwakale beyond the borders of Zimbabwe, because sesizamile ukukhuluma lama leaders in the field ukuletha i-change. So now people are selecting another avenue to be able to push the agenda ye change. So into yenzakalayo and into esatshwa iregime lekhona namhlanje.
Izingathi ke kulabanye kade befuna ukujengisela emgwaqweni kambe kuzayenzakala yini kusasa kumbe bazajaba bulawa.
Siyakwazi ukuthi iregime deep abantu abaningi abe military abe police ukuthi bevimbe ukuthi abantu bengajengiseli. Kodwa thina sithi this lokhu kuyi constitutional right kuphakathi komthetho ukuthi abantu bekwansi ukuzitshengisela ngoba they are governed by those bona yibo abaelect abantu ukuthi bebamelele. Nxa abantu sebehle kubamelela bale right yokutshengisa ngendlela esijine ukuthi lokho akwenziwa ngabaleaders abavumelani labo. So ngokubona kwami into mele iphumelele, into ezaphumelela ngoba le organizwe ngabantu.
Ye, kodwa siyabona kulamasotsha lamapolisa emgwaqweni kunapho kunjani xa ukhangela i-deployment yama state security agents khona.
Siyabona ukuthi laba bakhona ukwethusela abantu, bakhona ukutshengisa abantu ukuthi they are ready to meet by force. Okwenzakalayo it's a confirmation yokuthi iregime yapanika ilokho esaba ngoba iyakwazi ipower elilaba abantu nxa abantu bengahlangana bethi sebesifuna ukutshengisela ngendlela le. So iregime iyakwazi ukuthi bengayekela abantu, the people who are going to protest, abantu bazahamba ema-streetini betshengise amandla abo. So ukudeploya kwama-state security agents ukuthi ebulala etshotshe abantu, ukuthi eyethusele abantu, ukuthi kuye le presence in all ama-location kutshengisa ukuthi i-regime is in panic and bazama ukuthi abantu bengazithengiseli. But thina sithi lokhu kusemthethweni, kumele ama-state security agents abe khona ukuprotect abantu abademonstrathayo.
Lo ngu-Ashley Vunye okuhlanganiso yezinaso obeqoqa le Studio 7 eseHarare. Sixoxe njalo ngodaba lolu lomnumzana Nhlanhla Moses Ncube okunhlanganiso we-Freedom Alliance.
Kuyatshengisa ukuthi i-SADC ivele kayimeli uZulu, imela ubungane obokuthi khona omnankakho ngabangani babo. I-SADC njengoba yabunjwa iZimbabwe kuyiyo eyayihamba phambili, futhi ngalezo zikhathi kuyikuthi kubhizi kubulawa abantu emathebele, ayizange vele yaba yinhlanganiso engathembakala ekutheni khona imele abantu. Ngoba ngabe kuthi imela abantu, abe bengakwenza bekungaba yikuthi bahle bakhalale bona labo kumele bese abakhokheli bayekele asale eyedwa mina ngakho kodwa abamalaye
kodwa kuyinokwenza ukuthi bengakhalani
ukuthi vele ayiselanto eyimelayo vele isadiki yona leyo kusho ukuthi bayakusekela khonokho okwenzakala eZimbabwe kodwa bona bengakwenzi emazweni abo njengeSouth Africa yona iphatha kabi kuhle izise izizalwane zayo kodwa iZimbabwe iphatha kabi abantu iSouth Africa ibonakale isekele so akuzwisiseki ukuthi into eyenzakala ngesadiki vele kuyini.
Umnumzana Nhlanhla Moses Ncube ukuhlanganiso ye-Freedom Alliance wexoxa le-Studio 7 ese-Johannesburg kwele-South Africa. Kodwa umnumzana Joseph Juma webandla le-ZANU-P F uthi ngababotshwe bonke abephula imithetho eZimbabwe.
Into le iba buhlungu ekuthini the same people esikhala ngokuthi kona izinto azimanga kuhle sifuna ukuthi kona umkhono wethu uvuke iZimbabwe ilungi kodwa ngaba futhi siphinde senze into ekusaphaza lokufaka iZimbabwe into disrepute kuma international scenes so kuzalunga njani nxa abanye bethu besenze njalo ngoba laba ababotshwayo ngabantu abenza ngabomu ukuthi bebotshwe hatshi ukuthi ngento kona ilungelo labantu liyavinjelwa ngoba imust remember phela ukuthi kona kalesi abanye bakho ukuthi bafuna ukwenza i-shutdown mina i-shutdown ngangiyifuni so ilungelo lami selisima ngaphi wena usufuna ufaka elakho ililungelo lokuyathisa amathaya ufake izidina emgwaqweni ukuthi mina ngingahambi uyenza lokho engikufunayo
siyabona ukuthi kodwa kulabantu abalezikhalazo kodwa hayi okay zange ngiqhutshwe kuhle isadiki sokumele ibone iqiniso asikho khonokho
hayi uzana ukuthi kuthi kula labo nabantu ukhelo luhamba kuhle kodwa bakhona abanye abathi kodwa ukhelo luhambe kuhle so into yangona nxa siyenze asiyenzeni sibe kwazi ukuthi there are two sides of the coin angithi hathi ukuthi kodwa wena ufuna eyakusayidi ibe yiyo esiba phezulu kuphela ngesikhathi zonke akuyenzi nxa ufuna ukwenza ukuthengisela kuyavunyelwa ukukhosini ukuthengisela but ukuthengisela peacefully ngoba into evunyelwa ukuthengisela peacefully nxa sokusiba le misindo nxa sokuthiswana izinto sokuthala zokugizisana sokulokubophana phakathi and there's nothing amiss about that ngoba iconstitution ekayisho ukuthi kona thengisela wenze iviolence sesizwile abanye babo labo bekhuluma fair ukuthi ya sifuna ukugijimisa sifuna ukukhoza iviolence so nxa uzokhuluma njalo somele unjani uboshwe ngoba kuseyikho lokhu okusemthethweni umthetho othi kutshengisela ngokuthula but into esiyaziyo sonke lapha Mthembu yikuthi kona awukaze utshengiswele ngokuthula kugcina sokutshiswa izimota kutshiswa izindlu le mpilo zigcine sezijabalala futhi yabo so yikho okuluhlupho khonoko ye bangabe belezikhalazo ye but kulabanye abangelazo izikhalazo laba abangelazo bayekileni phela bethi go free and about with their business wena la utshengisela ngalo ngokuthula then that's okay but the problem is that when usifuna wonke umuntu ahlale phansi uthi ana shutdown i-shutdown ngeyani mina kangifuni uku-shutdown mina ngilowo umkoti kwami lapha engiphila ngakho khona so nxa uku-shutdown uthi ngizaphila ngani mina kusasa.
Lo umnumzana Joseph Juma ilunga lebandla leZANU-P F obexoxa le-Studio 7 ekobulawayo. Kudaba olufanayo uhulumende weZimbabwe wehlulekile ukwakha okupheleleyo izakhiwo ezaziwa ngokuthi ngama-presidential villas obekumele kuhlale inkokheli yomanyano wesadiki ezangena umhlangano omkhulu kusasa eHarare. Akwaziwa ukuba kuza kwenziwani ngezakhiwo lezi ezise-Mount Hamden kubika umlondolozi Ndlovu.
Amaphephandaba ambalwa eZimbabwe abika ukuba kwehlule ukuthi ilizwe lakhe okupheleleyo izakhiwo lezi ezifika phose amajuma amabili 18. Uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa walile ukukhuluma ngodaba lolu njalo lokuthi kwasetshenziswa imali enganani ukuzakha. Inkokheli yeSADC izizahlaliswa emahoteleni agoqela iMikis, Rainbow, Lemono Motapa. Ubambe owangaphansi umnumzana Ephraim Sibindi ofundisa ecolishini ye-University of Zimbabwe.
Kuyamangalisa lokho okwenziwa nguhulumende ukuthi uhulumende uthi khona yena useyakhiza khiyo eziningi kule leya eseHarare kuthiwa yimbuzi roundabout akula nto ebonakalayo.
Ezinye njalo iy'ngcwethi kwezombusazwe lezomnotho zithi liyazehlulekela eleZimbabwe elichaphaza imali kaZulu. Abaphathi intambo bakahulumende ababona ngokwakhiwa kwama-presidential villas abagoqela umnumzana Amos Marawa balile ukukhuluma ngawo. Loba nje eleZimbabwe lenelise ukulungisa imigwaqo lokunye eHarare laxotsha abathengisa impahla eHarare enzikini yedolobho leli. Kulabanye abancoma okwenziwa nguhulumende omunye wabo unkosikazi Nomvelo Dube.
Uhulumende wenze kuhle ukulungisa imigwaqo ekade ingasahambeki. Siyabonga kakhulu ukuza kwesadakhi sokwenze ukuba idolobho libe lihle.
Omunye wabakhala ngokuxotshwa emgwaqweni ngumnumzana Dabengwa Siziba.
Sina sesiphilele evalweni ngoba siyagijinyisa isikhathi zonke. Kunje sebengixotshe ndawonye labanye labadengihlengise lapha akusibele.
Okhulumela uhulumende ngesikhathi somhlangano we-SADC umnumzana Richard Mawomva uthi kuhle abakwenzayo ngoba indawo zonke elizweni zibukhazikhazi. Ukuqhutshwa umhlangano wezomvikela lezombusazwe owe-Troika namuhla eHarare njalo kukhangelelwe ukuba omongameli bamazwe agoqela eleMalawi, Tanzania, Namibia, Botswana, Angola lamanye baza kuthi gwaqa kusasa emhlanganweni omkhulu owe-SADC Summit ozahlolisisa okwenzakala emhlubulweni wezansi ye-Afrika. Kukhanya engani inkokheli le kayisoze ikhulume ngodaba lokubotshwa kwabaphikisayo labalwela ilungelo loluntu eZimbabwe. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Ipanga elikhulu lelizwe leReserve Bank of Zimbabwe lidinga indlela zokuthi imali ethunyelwa yizihlobo ngabasebenza emazweni ajiyeneyo ifakwe ebhanga leli abantu beyithole iZimbabwe Gold kumbe iZig kulokuthi bayiphiwe ingamadola eMelika. Abantu bahlaba umkhosi ngokwethulwe libhanga leli. Umnumzana Persistence Gwanyanya, umcebisi we-RBZ, uthi abakhalayo kabawuzwisisi umbiko webhanga leli ngoba abantu kabasoze bebanjwe ngamandla ukuthumezela imali yabo kubhanga leli. Uhulumende wakwakuzama lokhu kusasetshenziswa ama-bearers checks kwehlula. Kulabantu abaningi abalahlekelwa yimali ngenxa yokugugudeka kwesindo sama-bearers checks ngomnyaka ka-2009. Ukuze sihlaziye udaba lolu, uTabuka Ncube kwe-Studio 7 uxoxele lomnumzana Masimba Kutshera, ingcwethi kwezenotho ezimeleyo.
Ayisilocebo elihle. Sibona kwamanye amazwe ukuthi nxa umuntu engathunyelwa imali iyakhonvethwa ibe yi-local currency. Kodwa khathesi udube esilalo yikuthi abantu kabakabi lethemba lamazikhe, kabakabi lethemba elokuthi amazikhe ayasebenza, njalo abakabi lethemba lama-policies akhona khathesi. So kumele i-RBZ iqale ngokubumba ithemba, ngokulungisa ithemba labantu emalini ekhona khathesi.
Phambilini sikhulume locebisa ibhanga le-RBZ umnumzana Gwanyanya esithi yena hayi abantu abazwisisanga umbiko lo, esithi i-RBZ ayisoze ibambe abantu ngamandla, iza kuba incenga abantu kumbe isebenzisa indlela zokuthi izigi lamukele endaweni eziningi okokuthi abantu abasoze badinge ukusebenzisa ama-US dollars lezinye imali.
Ukuze athathe isikhathi esininganyana ukuthi sifike kulelo banga, njalo kuzathatha ukusetshenziswa kwezigi nguhulumende. Ngoba nxa uhulumende lokhu ecela abantu ebhadalisa abantu ama-US dollars kuma-services akhe, kuzaba nzima ukuthi sifike lelo banga.
Libona sengathi lokhu yinto engenelisa ukuthi uhulumende ayifeze, kumbe kuza kuba nzima sibili ukuthi enelise ukufaka leli themba ebantwini?
Kuzaba nzima ukuthi abantu beqalise ukuba lethemba emalini yethu, ngoba sisuka kudala ithemba lingekho. So engxenye uhulumende nxa efuna ukubuya lecebo leli, kumele azame indlela yokuthi abuye lalo mbijana mbijana, ebone ukuthi abantu bazakwamukela kanjani.
Lo umnumzana Masimba Kutshera, ingcwethi kwezenotho ezimeleyo, ubexoxa uTabuka Ncube weStudio 7 eseBhilitane.
The Voice of America, VOA.
Okwamanje sike sizwe imibono kahulumende weMelika. Sekule minyaka engamajumi amabili abantu bebulawa mahlayana eDarfur. Omele eleMelika kuhlangothi olubona ngezombusazwe kuhlanganiso yamazwe omhlaba wonke jikelele e-United Nations Uambasada Robert Wood uti ababulala abantu kudala lokhu bekwenza ngoba abazange bejeziswe. Abaku Rapid Support Forces eDarfur babulala abantu mahlayana njalo bahlasela izakhiwo ezinjengezibhedlela lemizi kaZulu. Babambisana labanye abazonda abohlobo lweMasalit labangalandeli ukholo lwabo. Babulala mahlayana njalo abafana labesilisa abakhulileyo badlwengula abesifazana njalo bathumba abantu sonke isikhathi. U-ambassador Wood uthi okwenzakalayo kukhanya kuludaba lwakudala olungalungisiswanga. Uthi ibutho lakweleSudan lalo lihlasela santando ukwenzela ukujezisa abantu abasekela abahlamuki. U-ambassador Wood uthi akuqondanga okwenziwa libutho leli. Uthi elemelika lisekela ukuthoniswa kwabanye abahlamuki abagoqela umkhokheli weJanjaweed u-Abdul Rahman osanda kumiswa emthethwandaba we-International Criminal Court esethuswa amacala okubulala mahlayana uZulu lokunye. U-ambassador Wood uthi badinga owayengumphathintambo kahulumende u-Ahmed Harun labanye bakhe abethuswa amacala okubulala abantu santando. Uthi ozaveza lapho abahlala khona uzanikwa izigidi ezinhlanu zamadola $5 million. Uthi kumele abakobutho leSudanese Armed Forces kanye labaku Rapid Support Forces beme ukuhlasela uZulu. Le imibono kahulumende weMelika.
Abadala bathi ijulelwa ebandla. Nanti thuba mahlabezulu kuhlelo live talk. Maviki wonke ngovulo kusiya ngolwesihlanu. Sihlaziya kwenzakala elizweni lasemhlabeni jikelele. Ingxoxo ezijulileyo lengcwethuzo ezombusazwe, ezomnotho, ezokulima, ezabesifazana abasakhulayo lokunye. Ngolwesibili silani kenje.
Lilami uThabo Kancube, ontanga, let us connect and network. Kuhlelo The Connection.
Ngolwesithathu ke
kuhlelo Diaspora Forum lapho esikhangela khona ukuphila kwezizalwane zeZimbabwe eziphandle kwelizwe. Lilami uNtungameli Nkomo ngizophisana loJonga Kandemiri.
Ngolwesine khona kwenzakalani?
Sigxila kweziphathelane lentuthuko kuhlelo Asiyihluzeni Bomama. Lilami uzithandekile Mhlanga sizophisana lomunye wami uMavela Simhlanganya huye.
Sihlanganeni kulaptop ngo-8 o'clock kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu ku-Studio 7 A Voice of America. Sisakaza ku-radio, ku-Facebook nakuwebpage yethu ethi www.voandebele.com.
Itali lePhalamende kweleBotswana selivumele ukuthi umuntu abe lelungelo lokuba yisizalwane samazwe amabili, i-dual citizenship, osekwamukelwe ngabeZimbabwe abalabantwana lezizalwane zakweleBotswana. Umqondisi Dube usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Umphathintambo obona ngendaba zaphakathi kweleBotswana unkosazana Anna Mukheti uye wethule umthetho we-dual citizenship ukuthi uhlaziwe ngamalunga edale lePhalamende.
I indicate amongst other things the need to enable
leta lomthetho ngoba kumele abantwana abazalwa isizalwane seBotswana lomuntu wekwelinye ilizwe kumele bekhethe uma befuna i-dual citizenship uma befisa.
Isinqumo sokufaka i-dual citizenship ukuthi akusela sidingo sokuthi uma weZimbabwe efuna amaphepha oba ngolweBotswana ahlanikele ukuba ngweZimbabwe. Abalabazali abadabuka emazweni amabili achiyeneyo akusela sidingo sokuthi bakhethe ilizwe elilodwa uma besenelisa iminyaka yamachu amabili lanye i-21. Omele isigaba se-Francis Town edale lePhalamende umnumzana Winter Mulutsi uthi baningi abeZimbabwe abaphazanishwa umthetho walela ukuthi umuntu abe isizalwane samazwe amabili.
Rena le batho ba e leng gore bana ba le bantsi
silabo abakithi abalabantwana labeZimbabwe kodwa abantwana laba bazithola sebehlupheka bengazi ukuthi kahle kahle kibo kungaphi ngenxa yomthetho esilawo.
OweZimbabwe olezingane ezazalelwa kweBotswana unkosazana Sindiso Sibanda uyamukela inyathela lePhalamende phezu kwe-dual citizenship.
Thina lokhu sikubona kuyinto enhle kakhulu ngoba abantwana kuza kwenza ukuthi babe lelungelo lokuzikhethela lapha abafuna ukuhlala khona kumbe lapha abafuna ukukhulela khona kumbe lapha abafuna ukuyaluphalela khona. Bangaya elizweni leZimbabwe kumbe bakhethe ukuba selizweni laseBotswana.
Umnumzana Cosmos Sibanda odabuka eZimbabwe uthi izindaba ezinhle ukuthi kube lo mthetho ovumela ukuthi umuntu abe isizalwane samazwe amabili.
Ngaba la i-dual citizenship
I think it's going to be better ukuthi umuntu la yakwazi ukuthi investe ekhulu lapha khona esenzela imuli labantwana njalo njalo konke.
Omela iZimbabwe kule Botswana umnumzana Henry Mkhono weShuro ubonga kwenziwe ngele Botswana esithi kungenelana lokwenziwa iZimbabwe ngaphansi kwesisekelo sombuso esalotshwa ngomnyaka ka-2013.
What it basically means is that all those with children born here will not have the troubles of going through.
Lokhu kutsho ukuba abalabantwana abazalwa lapha abasoke bethwale nzima ngokugijima bezama ukuntshintsha amaphepha. Ngitho labazali abafuna ukuba ngabalapha sekuza kuba lula kibo.
EleZimbabwe lalo liyavumela ukuthi umuntu abe le-dual citizenship, lokhu kumunyethwe kusisekelo sombuso esalotshwa ngo-2013. Ngenxa yokungahlaliseki kwesimo somnotho eZimbabwe, iningi eliphuma phandle kwelizwe ligcina liyakhe imizi njalo lithatha amaphepha okuba izalwane zamazwe afana leBotswana, South Africa, Bhilithani kanye leMelika lamanye. Ngumqondisi Dube wendaba zeStudio 7 ngeSabron kweleBotswana.
Womanje soke isikhathi sokuzwa imibono yenu linabalaleli beStudio 7 elisithumela yona ngeWhatsApp.
Uhulumende akalandaba yezinto ezinkulu, ule ndaba lento ezincane. Umonakalo olapha ensuza kuward 11, isihlahla seziphelile nya kusela sihlahla. Kuganyulwa yonke imhlobo emfuleni, abantu balima beze becrosa umfula ngamakhuba, abantu be-ema bakhona bagoqa izandla. Izihlahle foresta ngale guswini seziphelile nya. Abantu kathe semakhaya basebenzisa amagasitofu, yiwasebancedisa. Into kuthiwa lukhuna kusabonakali. Nxa ufuna ukuthenga ukhuni soluvela kwamanye ama-villages thule zinqola zithengiswa. Kathi sasihlala eguswini lesabekali leforesta ndawonye. Izihlahla zeforesta seziphelile nya, iforesta igoqa izandla zwi. Zwi. Nxa abantu sebengahlanekeli inkulumo bethi bona hhayi uhulumende wenza lokhu, uhulumende wayebona ngani uyathethiswa. Ngengeza umphathi ntambo ubaba uRichard Moyo ethi iphathi kayikwazi lokhu ngoba abantu bathengisa imizi ngemali. Kodwa nxa uRichard ekwazi khona ukuthi sibili imizi is amastenda athengiswa, kungumsebenzi wakhe ngu-MP eyekele abantu besenza into enjalo, wehlulwa yikuyini ukuthi abuye ezoyenza umhlangano ebantwini ezo ukuthi izitende ezibazwenjele bathi sathenga, adinge labo bantu abathengisa izitende ebantwini. Nxa kuliqiniso ukuthi bayabotshwa babophe, phela sibone iqiniso ukuthi sibili yinto engaphandle komthetho. Kutsho ukuthi okusalayo ukuthi iqiniso yikho sibili khona okukhulunywayo.
Eyi, lingalitshona njani ma-Studio 7? Yes, angazi ngancedisana njani bakithi lapha eDandanda esigabeni seLupane, eGogo High School. Kule dona yasigibhela umgodi, yasifakela uJojo, yasifakela leklebhu umkoro wokunatha inkomo. Kodwa uchairman wesikolo lo headmaster wakhe uMhlophe, uchairman uSamampo Mpofu waku-1 sebevala basafuna ukuthi sinathe inkomo. Sebesenzana into leyo songani ngumuzi wabo. Kanti izinkomo ziyafa kulisomiso esingaka. Yini ezakho uMhlophe khona le dongamuzi ziyanatha ezethu azisanathi.
Ye, amajono Studio 7. Indaba yami imikanje emlandweni siyazi ukuthi ilizwe lalwelwa yizipra not iZANU-PF. Izipra eyayisilwa lombuso kaSmith. So umbuso kaSmith lempi yezipra yaphela ngo-1979. Then from 1980 kwaqala iZimbabwe yaba yiZimbabwe from uRhodesia. Then iZipra neZANU-PF umlando wakhona kade uhlangana kuphi ekuthenini kuze ku-endaphe iZANU-PF isiyiyona ehalwelizwe kungase yiZipra? Ngoba i-unit accord yaba ngo-1987 if I'm not mistaken. So iZANU-PF yayililwele kuphi izwe? Yayililwe lobani? Yayililwa kuphi, ililwa lobani ilizwe lelo? Because emlandweni izipha yona yalwelizwe. Njengoba nje namhlanje siseZimbabwe le abathi free, thina esingakwaziyo sizwa ngabo bona bethi free bayilwela.
Labo ngabanye babalaleli beStudio 7 besipha imbono yabo. Woza Friday Livings lomculi kaMaskandi esike saxoxa laye kulolu hlelo uKelvin Moyo ozibiza ngelokuthi Kiss Before emculweni. Isizwe idabuka kwamadlambuzi ePlumtree kodwa icula ikwele South Africa. Lapha iphethe idlalade layo elitsha kungqongqo ayenze lomthungameli Nkomo weStudio 7.
Ngibingelele mvuka Nkomo uChisipho engumfana ozalwa ePlumtree ngaphansi kwenduna uMahlambothi isigaba sakithi kusemphuku usobhuku wami engumankolo. UChisipho uqale ukungena endimeni yomculo ngonyaka ka-2019 lapho engiye ngafika khona ngesingi track yami eyayithi usefikile. Ngabuya njalo ngangena ku-2020 after iCorona ngesingi track yami njalo eyayithi iCrash yami. Ngabuya futhi ngangena ngonyaka ka-2022 ngealbum yami enengoma eziwu-6 ngesihloko esithi kwasikhabisa ukuthandana nawe. Kunjalo ngoba sengibuyile futhi ngale album yami enengoma eziwu-10 ngaphakathi enesihloko esithi Dear King Ginger.
Kunjalo, 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 bafana bakwaMakoti waphinda wamemeza njalo uChisipho bathi ngumfo kamoya umfana kalakusobisa ngaphambi kwabantu kumzulu kwamabhana abathathu batsho ukuthi umzulu kwamahlala ithoko sikamancuba ithendele inqaba elimhlophe ehlisiwe nawamsebenzi walamabanabana awajwalekile uqaqabule insizo kabheka amatixaphoka amatshithi kuphela nabaphincangile ngokushaya wetshitapetshaya kwezifundanelo ka-2014 bathuka bakubhode ubantu abathayikhona kabo wenza kantomfana wenza ngobuthi ngingaphika kwamaza kathi chabo bo angusebenzisi mina ubuthi entombi lingishaya kwisizo labo ujongo nabagama futhi banathintitshitshini zabuthongwena awusomazenza bayihlamba ngempela okufunakala kusena kodwa ubakhulele bhodwe njengobhontshisi obaba maphondo DJ.
Aba ngathanda ukuthenga umculo wakho kumbe ukuxhumana lawe bakuthola njani?
Kufacebook uyangithola nginguChisipho ithendele elimnyama. Ku-Instagram uyangithola futhi nakhona ngizibiza ngethendele elimnyama. Kubese ukuthi ku-TikTok ngitholakala ngoChisipho Moyo 01. Inombolo yami lapho engitholakala khona ngitholakala enombolweni ethi 078-642-8193.
Abalandeli ubatshela wapamasha.
Ngizocela abantu bewuthenge kakhulu umculo wami. Ngiyabathembisa ukuthi futhi ngizohlala ngikhona ngibayenzela ukudla kwendlela ngaso sonke isikhathi. Bexhumane nami lapho okulula khona kumuntu ukuthi angangithola khona. Ngofuna ukungibonela, ngofuna ukungwhatsappa, mhlawumbe ngojampwe yinamba yami ngoba ngiyibizile. Ngangilanda nawo Facebook, befike befollow futhi nalona ipage lami nakoTikTok lapho ngokunjalo. Uthando lwenu siyaludinga kakhulu kanye noxhaso siyaludinga kakhulu.
Siyabonga kakhulu ke ingxoxo le yenziwa nguMthungameli Nkomo ekhuluma lejaha lapha likamasikhandi ku-Live Talk lingakhohlwa. Namhlanje sixoxa ngomhlangano omkhulu we-SADC Summit ozaqhutshwa eHarare kusasa. Hayi ke isikhathi asavumi namhlanje, sikethemba lokuthi lizalala i-Live Talk njalo libe lempela viki elijukela. Bonibalisa ngenjabulo ngumthembo sithembayo uGibbs Dube. Lilale.